Udokotela uNgwenya uthi kulabantu abangamatshumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe impilo njalo abalitshumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya kwathi abalitshumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operethwa ematheatre ngoba impilo zabo besezimikayo. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi itshumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle.
Umzali ule ndodana yakhe elimeleyo kulengozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ithiyane lezombangazwe ngoba zilengozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khathana. Lapha sesilo mntana oselimele ukuthi umntana lowo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingasimelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba ephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela katshana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi bekulamasosha lamapholisa akade thwele izibhamu, kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.